Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umanji weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapasipoti isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangothi olubona ngayo zabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanji weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yi-X. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abachuchisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwayi. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elaliseteswa intatheli zindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fatsai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TCCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wachotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Moblessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCCC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu abakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSkhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizo ezinamacala ezifo sezibe sejele ezigoqela Lwane Samuna efuna ukuthumba uThakujonga Zure umkhokheli we-UD ye-TCCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangele-ke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwanzi?
Icala leli ukuqala kwakhona mfowethu into akulacala likaSkhala elikhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibi?
Abala choice bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi besenzana kula bufakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona ukuba bamethela khona esikwaziyo ukuthi ngamacala bamethesa wona amanga.
Xa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini yi-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lohulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena bengalandi uChamisa labantu?
Ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babothwa bahlukuluzwa bathola behlukuluzwa. Ngathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ubaba uChamisa ngoba ngulo mkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu ngukhulumende wezanu PF lo baba usikhala naye uyahlukuluzwa nami nginje so uyakwazi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika i-1000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bayachawa honorable James Chidakwa abanye bacatshile bathola bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikoka sikhala kuphela kuhlukuluzwa kubukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebhenera siseke sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona usikala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions ithina akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona wathi engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufishayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele kwaziwa ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisinje nje udaba lake kathethi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethwendaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyake ngifisa ngabe umthethwendaba uyenze umsebenzi wayo ngokugcineyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa ukuthi uyagwetshwa agwetshwe asho ukuthi abe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala ke kabambi kunokuthi baye lokhu emgcine kwaphana isisipisho yabona esinomuntu wonke ngoba lokhu ngikushole ngoba anti abantu abaningi sebona ngantu asokuyi-political persecution kukanti-ke akulanilezepolitiki lokhu nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi kona ukuzaba i-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka kuyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable Skala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo ona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenzela umuntu aphiwe ibheli leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethwendaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi umuntu onjani omsulwa yinto esikukhalelayo nami ngize ngkuzanu PF kodwa ngiyakusho khona okuthona kumele ngabe umthethwendaba iyenze imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khona lo kuthi indlela abaphatha ngayo inganijebhe isiclow kodwa nabona yikho njengona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into okuhle ngiyazi kangiyazi sisi ihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili, $120, i-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamachumi amahlanu, $150, kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emitshineni ngokuphangisa i-quick response code. Kodwa kulomunye otshele iStudio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 athi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport okuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Into kumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapho afuna ukuya khona, vakatshela kwamanye amazwe lapho angafuna ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nxa sikhangele umkhulumo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathola nzima ngomkhonomi, abathola nzima ngifuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqathwanga. So ngamapassport intengo zawo zikhwela, thina abakade sihlaleki ngenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sekuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe ngedabula, ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa lamanye amazwe asingcono. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutokuphambanisa isafety yabantu ngoba kudabula lapho lapha kulama risk abantu abahlangana lawo. Kanti nxa sebefika kulawo mazwe abaqhatshwa bacina begilazwa, beqhatshwa okokugilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayaneleyo. Uhulumende weZimbabwe ngabe bethina besihlangene kuzawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zamapassport ukuze azele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bidding ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabweni afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela ma-passport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Isizathu ngingathi zimbili. Umkhonomi ufile. Ungena ungatheka awufanga bawubulele ngoba lawusene wodwa. Nxa sithi umkhonomi ufile kwanto siyawuswela ukuthi umkhonomi bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonomi bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumkhiya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi nemisebenzi ekhona ibhadala abantu ingani yizigidi. Ayibaphi esithi yi-dignity of labor ukuthi ubhadale lawo okukutshengisa ukuthi lamaphepha le skill le-experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela mase services ezinapho. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed, it's even free of value. Ayinangedo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuChairplazini leyomvutsha elise umguza eMatabeleland North, uMnumzana Ernest Puseti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emise phambi kwedale likamantshi wakobulawayo edinga ukukhululwa ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa nomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Duve.
2002 that place igazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land at a farm in the Rege. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 200, the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And these vindicates go about 12, they talk now. Basarako state land. Even the state, even the ministry now, not for me to go to in the Aurelia Gazette.
Sigesa xoxa ngabanye ngodaba lolu abakubulawayo nje besithi ayi pho njengoba umnumzana Fletcher ubephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lo mhlabathi yiziphi inhlelo elifuna ukuthi
lina enkulu not less than 900 something hectares. Indawo leyo uyalima ungamatamati indawo encane nje okuyingadi anso futhi minza abantu ababuya abafakwe endaweni nobazabe loku belima la suku kuqala kele ukuthi ilendi igazet even amanye amalendi ayegazet agazetwayo ayeproducer yena is not an exception ngoba uyabona ukuthi osekusenzakala khangela abantu abamnyama babotshwa lapha kuthiwe khona bahlala ku gazetted land. But yena akabotshwa ngoba likhiwe uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu ngayo kuthiwa kathesa abantu nalaba abakhona ababotshwa labo ngayo kuthiwa kula issue but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze kugazette land omunye umchiye
ye kulolunye udaba olungenisile lapha abanye njalo esixoxe labo bebesithi hatshi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi.
Kusikho qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umnumzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism. Abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kule nto ephambane sesingenisa ipolitics kulo akasuka ngapha sebeletha abantu abangayo abesishoneni sebebuye ngapha asikoqiniswa ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngeletshona igazi leli ngelendi lokho asikungenisa but asikoqiniswa ngoba sikhuluma ngabalamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyo mvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wakwaba ngomgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzeli umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onehla kakhulu lapha kobulawayo ngoba lo mlimo owaziwayo umlimo oqotho umlimo obesinceda ukuthi angenise amapetebu lapha kobulawayo nese ikhonda kobulawayo kodwa sizwa usiziye kathe sokuthi sokunabantu asebethithe emaceleni bethi bona labo sebefuna ukuhlala phana ngakuthi baqinisa ukuthwala amaphepha into esiyikhale ukuthi abantu akuyo emthethweni indaba lezi ekuyo emthethweni kodwa kungakhonakala abantu asebekuya laphana befika besinosebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana kuyinto ongahalaphi ivumele njengesizwe senation ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathe siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhayibhla kwenze investment but eqinisweni phansi bona uma ziphathwe njengalowo kutho ukuthi la ma-investors asoza kuye kulebilithi ngoba abantu bayehlaba ukuthiwa yi-security neskill ukuthi kumelahamba njani elizwe enza sianxa sengidlalisa ama-business ami ubuye abanye abantu baqalisa ukuthothangalana so-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncedisa abantu labana namapholisa ezimbabwe ahambe ayebona ukuthi abantu abafuna ukungena ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti njalo ephele ekhoti asho ukuthi bathatha umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ingumnyaka nalowo ususiyaphela kuyincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo
njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima. Lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba?
Uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekileyo, incwadi eqakathekileyo ngomthetho oqakathekileyo. Kodwa ufube sibala leZimbabwe thina ekukhuluma amaqiniso la. EZimbabwe siyafaka umthetho kune sihlehle kuwulandile. So ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandile, sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana. But uthuko lokuthi kubhaliwe kubuye abanye abantu abanamandla. Ngangikhuluma ngamandla ngiqoka into abayi-political power okuthi ngenxa ye-arisasi yena ule ngxenye kumbula esikhundla ebandleni elibuzayo abe sefuna ukuthi ayenze intando ebantwini. Kusho ukusho ukuthi kodwa umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke, ngoba ungananzela okwenzakala embutho laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abafika kwamfana befuna ukungena ngenkani. Akhulu bantu bathi lelima balikhuluma solo la asolinalesindebeleni abantu abakhanga bezela kwezinye indawo beya befuna ukuthathela abantu khonapha. Khonoko yiko kuhlukumeza abantu okwenza singathi abantu asithulise eZimbabwe. Yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikiwe amandebeleni kule nto okuthiwa yikubandulwa bemajanization. Yiko khonapha futhi bona abantu abantu abafika laphana besibakhaya namavidi abhoda abakhulumi limi lesindebeleni. So basuka ngabe kufunda uzohlala khona into esuboze nesifo sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awusho uqalise khonaphana ngofulesi bahle bane usebenze khona bana bona abantu abafuna ukukhetha ngenkani bahle baboshwe bamiswa eceleni.
Umnumzana Ambrose Sibindu ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane owesizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele iIsrael edale elikhulu elomanyano omhlaba oweUnited Nations isithi ukuhlasela kwebutho leIsrael kungumbhuqaze. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlando wokuma lamalwe cacha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine, njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi incedisa ikakhulu i-ANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi pay back to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi wedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani. Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kutsho ukuthi layo isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. Nxa kukule ngxabano ekhona kujayele ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela leluhlangothi kumbe kasisekelile uhlangothi ngoba ngase lifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayele ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapha. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israyeli layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele uba engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba.
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhala ihlanganiswe njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa kodwa kungelamsebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels, like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zigukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sebezahamba livika-vika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje okwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year bathi exactly 12 midnight usithi 1 January basithehaha ngamabhomba kancane nje kodwa hhayi akubanga lomonakalo. I think baphosa kumbafika 27 kanje kodwa hhayi awayenzanga monakalo.
Ye, akusiteleke ngendlelo zakho nje osiqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzele abantu khona ngale Zimbabwe?
Okwamanje ngibhekane lo mdeni wami kuphela bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi kodwa komdeni wami okwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo kwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza kunoko kwenzayo khona ngapho ke kule Israel. Nxa sikhangela sibili umsebenzi ngwakho.
Khona ukuba nzima kunzima babuduke ngoba i-problem uhluke esihlangana lalo la e-Israel ngolokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma, kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la. Ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi kuba yilebhara. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi. Into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuye abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukubeza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Yinkinga esibhekane layo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
ubuzeneliza
yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolu limi oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bebe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, lisale.